asilocala lelo ngitsho ngabantu nje abadinga ukukhuluma yikho abantu esidila labo ngabantu angamathuthu abangafuni ukwenza izinto mgceke so wena ungayenza into yakho mgceke babuya bakubophe bathi kuthiwa kona uphambanise lokhu lalokhu lalokhu behluphana labaloyo abafuna ukubona abantu abazenzela izinto mgceke
kathi wena amapholisa athi abantu laba bona abasoma civil servants kodwa bakhanya besebenzela uprime minister lithini linalo
umayo kulize ngoba laba abantu laba bayasebenza ehofisini ka prime minister uprime minister ule right yokuthatha abantu afuna ukusebenza labo bona babefuna ukuthi kona bamnike abantu ukuthi sebenza labo zivani sebenza labo zivani ukwenzela ukuthi kona laba abantu yabengelafihlo babe lokho besebekhuluma lento ezingasizo bayebefuna ukuthi kona abantu bonabo bakhuluma into zelezo okungasiko so yikho abantu laba vele sesajayele umsebenzi wabo ngabantu abangafuna ukwenza izinto ezisemgceke so lapha into ekhona ukuthi khona bazama ukuthi baphambanise uprime minister bafuna ukudinga ukuthi kathi yona istrategy eyokukampena FDC iminjani akulento yenye abayidingayo lapha konke lokho abantu bangathatha iselfoni yabulala umuntu kulezi nsuku abantu bayaphonguhamba namaselfoni kulama iPad itechnology so high so bona bayahamba sebesithi ukuthi akona siyathatha amaselfoni siyathatha lokho lalakho sothatha ama laptop yikudinga istrategy ukuthi istrategy MDC iminjani njengoba sesingena kuma elections kathesi kusoka kathesi ku constitution kwapha abazange babone ukuthi ke MDC iminjani so bayadinga ngazonke indlela abalazo ukuthi kona babone kona bangathola information yena leyo njalo akulenye into abayidingayo kora
bona labo ababochiweyo kukhanya baqale betheswa icala lokubana bebezenza amapolice like la kuzwa yini khona
akula muntu ongazenza ipolice angasilo police ngamanga okwenzela ukuthi kona babe lokho bese stoksini kambe umuntu wayengukansela eforma kansela onjengoship Lumba angazenza umpolisa azenza umpolisa njalo othabani impofu bangazenza amapolice obhekathi sintedwa bangazenza amapolice